amaqembu wonke lenhlanganiso zonke besukisela kwezemfa umasibuthano amasakhano banibani kuyakhitshwa imali yokuba lilunga. Udaba lolu lusuka ebantwini, njalo kuyukuthi kufuna ukwenza ukuthi abantu bezwe inhlanganiso ingeyabo.
Imali beliyithola ngaphi pho isikhathi sonke lesi?
Silabangane labantu abebesiphathisa khonapha elizweni ngendlela ezehlukeneyo. Abanye ngabaliboleka imota, abanye balithelela amafutha, omunye alinike imota yakhe, omunye ancede ngenkomo naphana, omunye enze lokhu lalokhu, omunye athi mina ngizaliprintela lokhu, omunye athi ngizalenzela ama-t-shirt, into ezinjalo njalo. Labanye nje abantu abazinikelayo ama-well-wishers.
Nxa sikhangela umumo womnotho ongathi imali elihlelileyo bazayenelisa yini abantu?
Ye, khonapha kuyaxoxiswana ngayo. Amakomiti enhlanganiso ahlangene wabunjwa yona leyo mali, sekusebantwini-ke bayaxoxiswana. Kodwa enzakutshela khona ukuthi abantu bathe besizwa khonokhu bakuqakezela bakwamukela. Yebo, kambe isimo sibi, isikhathi sinzima, kodwa abantu bazimisele. Uzananzelela njalo ukuthi kule ngxenye emele isale ezigabeni, asithi province ungakhitshwa izimali, i-60% isala kuprovinsi, ingenhlelo zaleyo province. I-40% yiyo eya ku-central government, ku-central office yenhlanganiso, ukwenzela ukuqhuba inhlelo zenhlanganiso. Khonokho sikwenza ngoba sifuna ukutshengisela umfuziselo wokuthi i-devolution le esiyikhulumayo imele isebenze njani. Uzakhumbula ukuthi imihlanganiso yethu iqakathekisa ukwehlisa amandla abesezabelweni, njalo lokuthi inotho yesabelo leso kumele isebenze khonapho.